ama-senators azobhala imibuzo yabo abafuna ukuthi ibuzwe ngu-Chief Justice uRoberts, nguyena opresidayo, nguye bazobhala imibuzo yabo iye kuye, yena nguye-ke ozobuza imibuzo yakhona yona leyo. Imibuzo le iqondane lama-managers ama-democrats abayibona abethesa icala le-impeachment ku-Trump, and enye yakhona imibuzo izobiqondane lamaloya ka-Trump abayibona abadefend u-Trump.
Singathi-ke nxa sikhangele khonapho-ke bebuzwa, abanye baya bethule kumbe bekhuluma, kuyabe kuhamba njani?
Imibuzo iyabe ibhaliwe iya ku-Chief Roberts. U-Chief Roberts nguyena ozobuza umbuzo, and then ama-manager, ma kuthi umbuzo uqondane lama-manager ama-democrats azophendula-ke wona. Ma kuthi umbuzo uqondane lamaloya ka-Trump azophendula-ke wona. Akulalokho okuthiwa i-cross examination. Ngiyazi ukuthi mhlawumbe ucabanga ukuthi kungaba le-cross examination ukuthi umuntu angaphendula then ubusuphakamisa isandla uthi no, uqhubeke ngombuzo wakho. Hayi, imibuzo yakhona iphendulwa straight njengoba uyawubuzile.
Siyabona njalo-ke kulokukhuluma lokokuthi-ke umnumzana John Bolton abuye eze yethula ubufakazi balokho akubonayo, kambe ukuthi bazambiza yini labanye?
Ya, kusho ukuthi imibuzo le izothatha about amahora angu-16 kuzoba namhlanje lakusasa. Ma beqeda-ke imibuzo le mpendulo zakhona, kulapho-ke abazwayo kuvote, and I'm sure ukuthi ivote yakhona eyokuthi kube lama-extra, kube lamanye ama-witness afana laye u-John Bolton, ivote ezenziwa ngolwesihlanu le. Kulapho abazodecide khona whether bayavuma yini ukuthi kube lamanye ama-witness ukuthi u-John Bolton abizwe. Kusho ukuthi kufunakala i-simple majority lapho-ke, kusho ukuthi ama-senators angu-51 angavote ukuthi kube lama-witness uzobizwa ku-John Bolton. Bangahluleka ukufika kuleyo 51, kusho ukuthi hayi, indaba yama-witness ifela lapho.